Melani lezu lwakho ebalongo
Melani Melani lezu lwakho ebalongo Melani
Melani lezu lwakho ebalongo
Melani Melani lezu lwakho ebalongo Melani
Melani lezu lwakho bakankumbe
Melani Melani lezu lwakho ebalongo
Melani lezu lwakumba mabalare
Melani Melani lezu lwakho ebalongo Melani